Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngomvulo mhlaka 13 kwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla e-MTC. Kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanu-PF yaxozela ngokwethulwe ngumthethondaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi zwana kayisiye nkosikazi okuzalwa nkosikazi lamakhelwana wakhe. Kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi inkosikazi lakhe akube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla le-MTC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MTCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lezi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyo nto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama uMakhubu owayenguye owayekuvice president owayekhethwe edale le-Congress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zindebele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini. Angazi, but khona okwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba kuJamisa esiya phezulu yinto engazangenzwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu thini kona?
Into emangalisayo mina yokuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni njengemthethwandabeni ngale, nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze kungabe sengipolitiki sebengahamba yiZANU-PF. Kodwa mzukwana, nxa imthethwandaba ufake isinqumo esandini yabo uzuze ukuthi yahanda bona-ke bezulo flow yelokhu nalokhu nalokhu, that's being double standard okwenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uthomanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana naye. Pho wena usufana nomuntu ofuna ukungena kuresi ukugijima ulula ngokufuna unumber one. Nxa waso number one uzizayo ivela kuhambanga kuhle, sure uzaba ngumuntu onjani nxa usuka njalo. Abantu abafunde ukuthi bona nxa into iphumile ngendlela engasiyele ende ekhangelele ngayo bakuvume babe gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phela nabampompoma constituency ngemva kwakho konke lokhu engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ukuphuma ekhethweni bekhetha ijahalelakomoya e-challenge angizange ngithole ngisiba kumbe senzani, ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele-ke u-Charles akagizine nabi le-button leyo lami laba afuna ngimsekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanu-PF. Ayizeseli ngingabhala nakuntwitter nakufacebook konke nakuyo personal into zala ndoda. Nxa ubona sokunzima nguya mina lami and a pool of knowledge is that we make the number of our every end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekhona abantu bamukeli.
Ungabaxwayisa uthini abantu beMTC ngakhona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba. Kumele benze.
Nxa uthamisa epopular exactly that is. Ngakayenze into efaneleyo athiwe njengokuthoka umthetho ndaba babiza iCongress njengokuthoka umthetho ndaba nalana uTadwa Zongelana ngiyabe ngu-SG kabiza iCongress angavuthamisa ayemudla umakhubha eseyafika abe sesiba-ke ileader yeMDC epheleleyo engelabo ngundengundi ngaloko khona kathena isesimbo zobani kanti nxa uvele ukwazi ona upopular uyabusesabani khona ukuthi wenza into kanti sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantu bamthi hayi okay into endawo sikhulumile ngiyakuvuma lokwana hayi asabenze ucongress dazazonzela ngathi ng-SG zizi icongress ntoda bayezi icongress afika azinda konakade anikabasho into enhle ngaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu.
Savela sakutsho kusukela ekuqaliseni ukuthi iZANU injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 beze beginye izapho. Umbono weZANU ukuthi afuzange iphikiswe. IZANU yakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu beZimbabwe nabantu beZimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo. So ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona. Kwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuChamisa. So bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyiZANU bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi be-destabilize i-opposition. Nxa bengasakwenzanga khonokho kutsho ukuthi abantu bazasukuma, bangasukuma abantu bethesiye esitrikini ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yiZANU.
Uma sikhangela-ke bona bakhanya ngaZANU bathi uChamisa kasuke ngoba kathesi sokusoba lokuthi ngazangangene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona. So khonokho-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo.
Baqalisanga kathesi, kwaqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uChamisa nguyophambanisa i-MDC. Anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi okufuze abe unkosikazi kamakhelwana wami kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani. So-ke iZANU laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye umuntu wafakwa yithi uyakhithwa yithi hatshi ngeZANU. IZANU kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election. Batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha, bafuna ukuvuselela umkhono, bafuna ukuletha imisebenzi. Yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bekuthiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu, nguye umkhokheli esihamba naye. Awungeke watshintshwa ngasemadali. Ukhuphe abamfunayo, kungu-Douglas Monzora amfunayo, hhayi mbona ngani bangabathatha. Bebaphi izikhundla kuZANU khona ngathi
ye bona bathi phela linganza khona ukuthi liqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo lawo selephula umthetho bayakhuluma phela la
hayi umthetho bona abathi uyabe wephula thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-MDCT thina kasikho ku-MDCT. Thina sasuka kudala kwe-MDCT saba leyethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi yobaleka lebizo ethi MDCT. Uyakwazi ama-election adlulile ethi simile saba i-MDC Alliance. So ukuthi umuntu ehambe sithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani. Ngoba wethu kazange evelelwe ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC Alliance and kathesi siyaku Congress, iCongress yethu yiyo yakhetha ubukhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senze njani.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebetshiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi weZinara unkosazana Madeline Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezisebenzi zeZinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacence ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala eZinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi iZinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezi nsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohati lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambudzani Mohati osesehlukana loMnumzana Kembo Mohati. Unkosikazi Mohati ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo uMnumzana Kembo Mohati efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethelo yezindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokho ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. UMnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje ke sokuyisikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imilayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunomboro ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani? Siyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kuyenzakalani sibile elizweni leZimbabwe? Yike sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asilazibhorani lapha ekhaya iplampu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa. Asikwazi ukuthi siphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
Ngingufidele Sincube ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzela eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estanding sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona ema-Dobothi Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa funded by mhlaka 15 sibe sesisukile endaweni naleyo, ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo baba okuthiwa ngudube owayesinika indawo le. Kukhanya ukuthi wayejelwe likhiwa iplazi leyo. Sesilesikhathi sibili ama-8 years to 9 years hlezi khonapho. So kuthiwa mhlaka 15 sibe sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa sithuthe 7 senelisa asi-investigatele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle kwinto kwangikhona. Ngiyabonga.
Salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzilikazi kambashobana okhulumayo ngupol umfaka amasuku bhansi etholotholo embi yakhona inkomo zakhethu ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwaze phela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amanzi. Bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu indaba yeboso. Kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana? Kwenzakalani Mthwakazi? Vuka Mthwakazi, silungiseni lendaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, ikhathi inkinga ekuphi sizwe sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizwe zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa, iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhlaba siyazeka zidlule. Kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiyaphansi. Kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi i-Highlanders ibhoso ngenkani ithila moya
linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Thina ukukhula kwethu sakhula sitshalwa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezindlu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathesi, singakhangela koBulawayo la kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba yonaleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana akasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abajonjalo bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngezwa lotwa umkhulu walokuzendotwa udiwa Mavinga, ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo sibile engasetshenziswa ekulayeni abantwana. Ngezwa igagaza, akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyalingiyani, ngatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu kunye okuyimithetho sokusiza labantu othi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke, akamboni kuhamba. Ngoba bona banaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe kabalokhu zikabalwe lapho kabavimbele ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benathi okudakwayo noba phambi kwabadala babhemimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenantshwa amandla. Amandla sephomba ukuthathwa ngumthetho, sethathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena akufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokusisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa, sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokungokuyimithetho okuphomba ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba le mithetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikhonthi ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahlathi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lowo ungawuye ebantwini, singawala, asiwuvumi umthetho lowo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu, lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecatsha afika phose ichumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecatsha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. SBS. Ngase sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika. Lamhla sixoxa lonkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho engidabuka khona. Kodwa ngendele embelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma?
Mina ngiseGeorgia, eDouglasville, phansi Atlanta.
Kunjani khonapho?
Hayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezingazijwayeli. Ngamafitshane ngingathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leMelika?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala ungazi khangela ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ngudokotela ongazikhaya ukuthi uzaba ngudokotela uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Ye, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kwenziwa kwini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewezisa kwamanye amazwe?
Bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili baba ngonesi abakhulu. Baba ngodokotela abakhulu, baba ngabachayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hayi bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo nabo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bayazigqaja, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kwelemelika kuyini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye kuzima lapha emelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hayi kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa. Esibe khangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi, kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, la usubhadala futhi uthi hayi, kanti insurance ingene ngaphi, kanti njalo iyakingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokhu sithi yi-copay.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze khonapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe sixoxela eseGeorgia khonapha ke kwele Melika. Yebo manje uthi siboneke ukuthi abantu bathini kwalapha ke kuFacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC. Sike sizwe ke njengokuthiwa ke Silobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi Silobani bababhekisipho kunjani?
Yebo baba, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa?
Hayi, right.
Ye, namhla sikunika 1 minute sibili, ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho, andifuna ukukhuluma ngeposo.
Ya, abathenga ama-players laba bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, healthy by players. Badlala igame bayazi igame grand, then the only thing amele bayenze healthy by players.
Yikho ngazani kuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, kumele umhambise ku-reserve side, then buy a good player. Ezitanto zonu zaba ku-relegation of it.
Ukuthi ingarelegatwa yini kamajoba?
Ya, iyayehla. Ufuthi abantu bazobona njengamanje abantu bayinvete i-ground. So it's not right. Yeah, the best thing is, Matinga is not wrong. Matinga is a good coach, was a good player. All those players are already done, they can help the Islanders.
Yes, I was a cool game. It's got Sako 1 minute. Just child is working like a cool about.
Okay, well.
Okay, bye bye. So, just Lomunia, Uba, by the Pekumani, what is doing Loban? Hey, good journey. Yeah, I will post a lako 1 minute exactly. Mamachan, one and Janoka's a galopos.
Yes, it is true. What I'm not going to talk about the bonk of Antavata, I'm sure. nalaba abazidlalela ibhoso babehlale phansi behlanganisa amakhanda makufuneka izimali kuzanye ukudinga izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala ehlathini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kube hathi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe elikhulu kakhulu lelo vele kungawutha nesithunzi
selizweniempela
ma kuthiwa yayibe ndosi
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa esikhathi duba
kulungile
ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele mozwe
empileni yami ngikhethe wena yenhlizweni yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethe wena yenhlizweni yami kuzohlala uthandula thandola ko thandola ko thandola ko
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa kobulawayo khona lapha ngo-1987 ibizo lami lestedi ngumahlaba ngalithathela kuba bami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yisunduza boy kudala so mna thesi mesebhethela umsebenzi ngikhuka ilegasi yakhe kathi lami sengifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu bengangayenzi into zokuhlabela ngikhale ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapho ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwe ndikhonditanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga ndikhonditanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga
empilweni yami ngikhethewe yenhlizweni yami kuzohlala uthandula empilweni yami ngikhethewe yenhlizweni yami kuzohlala uthandula thandola ko 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 thandola ko
mina kathesi ngi-artistic director kuSunduza Dance Theatre yimese ngiqhuba iSunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esiyithethe sawuhambisa e-Ground Town e-Eastern Cape Tri-National Arts Festival sahambisa i-second production okuthiwa ngu-Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye lobulawayo
ngaphandle kwakho sithandwa sami nguwe 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 kuphela samphiphathela si balomona balomona samphiphathela si wemapeli
empilweni yami ngikhethewe yenhlizweni yami kuzohlala uthandula empilweni yami ngikhethewe yenhlizweni yami kuzohlala uthandula thandola ko 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 thandola ko
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat. Nayo it's a historical production adapter from umadari zika-Robert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe. So lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siphefoma leyo show.
Yes, siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla leZanu PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla leMTC kodwa ibandla leMTC lithi kuyamangalisa ukuthi iZanu PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo uKips Dube.